Lapha sidila lo hulumende wama dealers wabantu abayibo abaluthayo basebezinikele ukuthi khona sambeni siye kudla ewange national park becabangela ukuthi abantu abazoze bekunanzelele ngoba I think into esobala ukuthi uhulumende wonke ocabangayo angeke wavuma ukuthi lapho uhlezi khona inyamazana zethu ngoba laphana in terms of ama inyamazana zethu ayikho enye indawo lezinyamazana ezininge ukwedlula ewange national park so ukuthi umuntu edeliza ipark enje yana esithena ufuna kuemba amalahle kusobala ukuthi kuyatshengisa ukuthi khona kukhona wayedlile ngaphakathina kukahulumende khathesi sebebonile ukuthi babanjwe izandla ziphakathina komgano lokhu kunuka kusiya phezulu okutshengisa ukuthi kukhona ngaphakathina kwabo kwampana kuhulumende okade sesidla lama China wona lawo
abantu abanengi bathi into esobala obvious ngesingisi ukuthi akula misebenzi yokwemba emele yenziwe endaweni ezigcinelwe khona inyamazana uhulumende ubengakunazeleli yini khonoko
uyabona umuntu nxa esenza ama decision engayenzeli ilizwe njengomuntu ophakathina kwakahulumende kodwa abe ngumuntu oyenza ama decision ezenzela yena ukuthi edle isikhathi esiningi i-common sense iyabe ingasasebenzi kuye sile problem yokuthi kuluhulumende umuntu ongumongameli ukhanya ngani ukhona kakhulu ngaphakathina kwezama mines bese kusuka khonapho ke bese sithatha onguye onguminister wakhona wama mines yena vele ungubusiness partner wakhe upresident kwezintweni zama mines so ngokubona kwami ke kungabantu ababezicabange bodwa lapha ngokuthi ukuthi bona yibo abalama shares ngaphakathina kwalawo companies ama China singakucubungulisisa kakhulu ama journalists ekukhangelisise azananzelela ukuthi khona bakhona abakhulu phakathina kwakahulumende akade bekhona ngaphakathina kwe company yona leyo.